ama wadi asebulile mamathathu kamboni mashuko kuma by election achiyeneyo. Uma ubuwalandela uzathola ukuthi ivote buying iyenzakele khonokuya lokuhle ihlala yenza ngebandela ibusayo ukuthi uma sokulokhetho kufakwe amabhasi kodwa isuka esenta isiya khonale uthola ukuthi bese kukhampela lebutho kukhaya ngani isuku lezi zokucina lalo bese linqedisa ekukhankaseni nokuhlukumeza nje abaphiki abanye abamabandla aphikisayo kuba yinto ehlala ikhona kuyenzakele lakho ebulilima so mbona ngazathi nje khonokho osethi kukhangeleyo ilizwe lonke lebulilima kuyenzakele lokungazange kube i-violence ibe kakhulu kodwa ukuhlukumeza kwamabandla aphikisayo khonokuyani ukuthi uthole ukuthi ulabantu bezapha kodwa bekhala ngokuhlukuluzwa ulabantu bethuthisiwa kodwa bekhala ngokuhlukuluzwa into efanayo nje iZimbabwe yonke kungaba le by election kombeni i-election eyenziwa libandla elibuzayo
Inhlanganiso yeZesni iZimbabwe Election Support Network ithi balutshwana kakhulu abantu abavotileyo kungaba kusitshengisani lokho
abantu uzathola ukuthi kaningi ningi iby election akusiyo nto abayithatha iliyasi kakhulu abantu badala ukukhangelela i-general election ngoba abantu either babesithi sifuna ukutshintsha uhulumende kumbeni sifuna ukudefenda ibandla lona leli likhona kathesi baye besithi akudala imahluko izikhathi eziningi abantu
iZesni ithi njalo esikolo seMalalume Secondary kulabantu abangamachumi amathathu lanye 31 abancediswe ukuvota ikakhulu ngesizathu sokuthi kababoni kuhle emehlweni ungathini ngalokho
akulanto entsha indlela eziyabe zithe ngesikhathi kukhankaswa abantu batshele ukuthi kufuze ukuthi bethi kabancediswe ukuvota sokuzathiwa kahle intimidation isikhona indawo eziningi so abantu kuyathiwa kufuze ukuthi lithi lincediswe ukuvota abantu ngenxa yokwesaba babe bebona ngani yindlela yokuthi ngibonakale ukuthi ngiloyali ebandleni